politiki zelizwe, izwe zingaphathi kuhle i-economy yelizwe, ilizwe leli bese ligcina lisifa. Kodwa lona ilizwe lile notho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo sore kukuthola lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu. Yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma esincindezela kodwa ukuphatha i-economy babekwazi. Abethu sisuke sakhululeka kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-economy. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma ngoba i-administration ye-economy ingani yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-economy yethu ihamba kuhle nalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngaka silandaba lakho. But indlela ababusa ngayo yesiqalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale corruption, banamanga. So yikho lapha i-economy yelizwe efa khona sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleyo.
Manje ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba bejengisa ethi bayehluleka ukuphathilizwe ngakuvuma sibili kutshintshe uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambi ilizwe leli bangaliphatha njani ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-economy izinto zazihlamba konke kwaku-right ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake ema-boarding singu-5 yonke into ihlamba khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ngiyosivinedey school siyalayinela amafikelo all those things uthe sethu abantu abaphetheyo kuyabehlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu bezimbabwe ake bekucabangisise ke sizameni abanye sibone ukuthi laba abangazanywa kambe bona bangaphatha njani ilizwe ngoba kade sakusele okunye esingakwenzi kade belokhu bephindaphinda kulokhu kuthiwa engxenye engxenye but hayi awukhanyi ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo uMongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi mina ngisakuthembi lokho. I'm sorry to say to you la ngisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana kabe kwakhulumisana lo Nkomo kakutshintshanga umgabe wakhulumisana lo Tsangirai kakutshintshanga. Lakhona okukhulumisana kukhona ngombono wami akula lutho luzatshintsha ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-economy kukhulunyiswana ngokubusa bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years andabona ukuthi indaba yangikhona ayikho kwi-economy yelizwe isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani and ukukhulumisana kwangikhona nje akhonokho okuproposwayo kuwesi ngokuthi koredi kunomunye ozifaka at eposition engcono kuloyo munye kuyakhulumisana kuthi wena and vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana but akakukhanya bala ma-steps abawenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana kwenza nje i-grand standing yesikhiwa uthi sizo lathi nami ngiyafuna ukukhuluma lo munye athi ngiyafuna ukukhuluma sokule one and sokule more than a year kulokhu kuthiwa lami ngiyafuna kwehlulana nxabe lokukhulumisana kabakhulumisana but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze kukhulumisane bengahlangana phakathi laphakathi akulanto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshwe nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwe sibekwazi ukuthi sesile nto entsha uthamisa angene laphana abuthi ilizwe ezimele yedwa kwezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye uzasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwa.
Kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho luzayo?
Nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokho abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi noma doda sesiyehlulekile ba-stepe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalani bepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselele ama-election bevuse i-economy silabantu abaningi big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe size siyefika lesi sikhathi se-election sesibona ukuthi ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imi so kubuswa this way ngakhangele i-America akulandaba lakubomazwe khona ngayo i-America akukhona labo UK kuyaziwa ukuthi ipolicy yelizwe injani longenayo uhamba ngayo ayoza uyeze experimenta yezokwakha yezokwakha. So singafaka i-transitional authority eza prescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way koza kwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngaphola amazwe athuthukileyo ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye behlulekile okucathangelwa ngabantu thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye ambonthi siyakuya ngayo.